nxa sikhangela indaba ye COVID lokuziphatha kwabantu, abantu sebezithele ngaqandayo ikakhulu ngenxa yokuthi inani labantu asebesifa bebulawa umkhuhlane we COVID-19 selincane kakhulu. Mhlawumbe ngelanga kungafa 1 umbe vele kuze kuye phela iviki kungafanga muntu. So konke sokusenza ukuthi abantu bazitshele ukuthi mhlawumbe igciwane selidlule, umachaba bhuqelo sedlule. Uzafika ulanxa ungena kumbe kusemabhasini la kaZubco, ukusanitize sokuyimvela kancane vela kusenziwa. Abantu lanxa sebengena emabhasini bayazikhiphela ama-mask nje babethwe ngumoya. I-mask sigqokelwa nje umthetho njengoba sigqoka nje izicathulo lamabhuluke, kodwa ukuthi singabe sikugqokelani bona anto ebantwini sokuphelele konkani. Ngoba lanxa ukhangela nje abantu abazithengisela edolobheni, iningi labo liyabe liwagaqile ngaphansi kwesileva ama-mask. Ukhangela abantwana besikolo bagqoka vela abaningi nxa sebengena esikolo ngoba kungumthetho ukuthi kawungene egedini ungagqokanga i-mask. Bangafika emaklasini iningi labo nxa kuyikuthi umbalisi kakho kumbe nxa kuyikuthi nje babodwa isikhathi se-break, vele abaningi uyafisa ukuthi baye beyisibhubhubhu beyisiqumbi beziqoqela lama mask akhona bengafakanga. Kunjalo-ke labantu nxa bevele besazana bezihlalele uyafisa mhlawumbe lokuthi abasethuki njengakuqalisa ukuthi kuyabulala, kathesi hhayi abantu sebezithele ngaqandayo nxa sikhangela indaba le COVID-19.
Kulo mkhakha omutsha lo owe-COVID-19 ovelela kwele India ukuthi usingenile elizweni, abantu bayabezwe ngakho lokhu yini, kumbe sesibala lalwana we-South Africa?
Lo mkhakha omutsha ukuthi awuvelela kwele India ikakhulu, abantu hayi bawuzwa nje njengoba uyakuwe kakhulunywa kuma-radio lapho ukuthi kulabantu ekhwekhwe abatholakeleyo, kodwa ukuthi kade uvele wona ungumkhakha onjani hayi abantu abakwazi. Abantu bazi ukuthi kule COVID nje ebivele sesihlezi layo kususela kumnyaka ophelileyo, njalo sebezithele ngaqandawo ngayo. Kodwa lo ukuthi umkhakha umubi njani hayi mhlawumbe songaqalisa khona ukuthi abantu baqalise ukunanzelela nxa kungenzeka amanani abantu ababhubhayo baqanse njengoba sesiya esizini yomqando kumbe sesiya kulesi sikhathi somqando. Lokhu bezicabangela nje ukuthi i-COVID yona lani COVID abayaziyo asebephile layo, bazigqokela amamaskawo nje bangabona amapholisa kumbe banganxabe siyahlangana endaweni ezithile lapho kulabantu khona abaningi, kodwa nxa bejayelene bavele kabagqokagqoka amamaski abantu. Lanxa abantu baqonqosele ukuthi hayi sisesikhathini esibi asihlanganeni sibe linani elingaka, kodwa uzafica ukuthi njengoba ngengathi ukuthi uZubco uvele kaku-observe khona kungayafica abantu bebuthene. So nxa kukhunywa nge-social distancing, uZubco kade wayena enga-social distancing ukuze abantu phela bangathelani umkhuhlane, ngoba kathesi sibona ngathi uZubco sengaba nguye i-major driver ye-infection nxa engathi yaqhamuka ngoba abantu babuthana kuye khona phakathi lanxa bemmelele.